Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba amabhanga apha isilinganiso esiphezulu esedlula abathenga bethengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni. Osiphatheleni bebethenga idola leMelika ngamadola ayisikhombisa aweZimbabwe, kuthi ebhanga bebethenga ngamadola ayisitshiyagalolunye lengxenye i-$8.50. Ngakho-ke, uZulu usekhetha ukuyatshintsha ebhanga kulokuthi atshintshe kubosiphatheleni, bethi sekungcono njalo akulangozi yokubotshwa. Kodwa abanye bebekhala ngendwendwe ezinde ezingahambiyo masinya ebhanga. Ohlaziya ezomnotho uMnumzana Zifiso Masiye uthi le yimizamo kahulumende eyokuthola imali yakwamanye amazwe ethi akutshengisi ukwethembeka kukahulumende ngoba ukuqhuba ibhizinisi lokhe kunzima.
Uhulumende uzama ukusebenzisa umambule wokubutha imali yangaphandle kumbe i-foreign currency ingene emabhenki ngoba abantu begcine i-foreign currency yabo ezikhwameni emqamelweni ezindlini. Ngibona ngani inhloso enkulu kaSigidi Mfundo Mthuli ukuthi uzaphumelela ukuthi abantu batshintshe izimali zabo betshintshela ukuthi basebenze ngokupheleleyo besebenzisa imali yeZimbabwe. Kudinga ukuthi i-business loluntu lokho leZimbabwe babe le-confidence enkulu kakhulu ku-currency entsha. Leyo currency yokuba khona kayikho, so i-confidence yankhona layo kayikho. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu baze bathathe izimali zabo ezibalulekileyo bayijikela ebhenki.
UMnumzana Zenzo Hadebe ongumhlali wakoBulawayo uthi sekungcono ukuthi atshintshe ebhanga njalo kalavalo lokubotshwa.
Yabona these days sokuhlupha athole esikhathelene ukuthi irate yakwakhathesi siku-7.5 and ebhenki soyi-8.5, so sekungcono ukuthi ngizitshintshele imali yami ebhenki. So into ekhona yokuthi ngingatshintsha ebhenki okungcono ngiyabe ngisecure. Ngingatshintsha kubo sikhathelene le-risk yokuthi ngizabotshwa lapha ngatholakala ngamapholisa.
Inkosikazi Sandisiwe Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo uthi emabhanga kuhlala kulodwendwe olude njalo kaluhambi, uyatshona khona ngezinye izikhathi umuntu aphume ephethe izandla.
Kungcono sifike ebhenki kulabo siphathelene, but ama-queues akhona asemabhenki ngoba ngihambile nge-izolo nge-Tuesday ngalayina from 11 ekuseni kwaze kwatshaya 4 basethi bevalile ilayini ingahambi ngitsho. Kodwa udokotela lokho ekhona phambili ukuthi yabe senza ngathi kumbe yabe senza abantu abaphakathi ngalokho ngalo thina sisakwazi ngoba ebhakini esibili irethi phezulu kodwa ilayini ayitshofi. So of course ngingayenza njani?
Omunye wabathengisa imali ezitaladeni uMnumzana Mqondisi Sithole uthi iningi selitshintsha emabhanga bona sebesebenza nalabo abaswele imali emabhanga kuphela.
Thina lapho sesikhompitha namabhenki ngoba i-rate yebhenki isinkulu kule yethu. Lokuthi i-government icabangani asikwazi, sesingavuka siphelelwe ngumsebenzi. Khathesi ama-clients esesilawo yilawa esivele sibajayele sibazi, lalabo esibatholayo ngabani beswele imali mhlawumbe emabhenki. I-rate le yebhenki isiphezulu kakhulu, sisithathela ama-customer. Angile sokusebenzeka nzima sibe.
Ngeviki edluleyo uhulumende wethule umthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe, uphawula njalo ukuthi idola leZimbabwe yilo lodwa eselivunyelwa ukusebenza. Ngaleso sikhathi idola leMelika beselingamadola ali-13, i-$13. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.